uma abe national executive babuya to a particular local authority bakhuluma lama councillors ukuthi hayi sesisenza inomination nominatani banominate any seconder kwenziwe njalo nominatani banominate any seconder kwenziwe njalo kwenzakala ngaleyo ndlela base becelwa ukuthi bavote nge-secret ballot. Lokho umpumela walokho ngoba that's democratic. Umpumela walokho yikho kufanele kuye kwenzakala sebengena ngale kuma chambers. Ukuthi kutshintshe, hayi kwabe sokuyikugugula into efanele yenziwe evunyelene le-party. Party yi-party efanele ibe organized. Akuna muntu ongazenzela intando yakhe. Then we cease to be a party. Yikho ubona kusihlala sometimes kusiba lobunzima ngenxa yokubana abantu bafuna ukwenza abakuthandayo.
Kodwa abanye bengathi lilungelo labo lokuthi bakhethe omfunayo nxa bebona ukuthi uzasebenza kuhle ngoba kusigathesi sokumayelana labantu abazabasebenza.
Bonoko behlangene beyi-caucus belendawonye le-national executive bezenzela bebodwa kungayimphoswanga muntu. Yikho okufanele befake nalo abamfunayo. Ngavotwa secretly baphume lo muntu one nguye bonke abafanele bemsupport. Hayi ukuthi sokuphumile bezoqala isuba la labanye abenza okuthiyeneyo. Then asiso part sokungokunye nje aso part.
Manje phambili libonani, libona njengebandla ingani umnumzana Chombo uzavuma njalo kusoze kudabule ibandla nalokho.
Mina ngikukhulumayo kuphela ukuthi kule nto ye principle yokuthi nxa sivumelene asenzeni esikuvumeleleneyo njengeparty ukuthi uChombo uza kwenze njani ubani uza kwenze njani hayi but noma yiwuphi umhlangano kumbe ngekhaya lingavumelana ngekhaya ukuthi asenzeni lokho omunye wenu afese efike senza okuthiyeneyo then i-family iyakuholda to account.